lokhu kuphume embuthwane owenzelwe eHarare City Library wokunanzelelanga lomsebenzi wokukhuthaza ukuthuthukiswa kwezemfundo emhlabeni jikelele ele International Literacy Day. Izifundo eziningi zikhala ngokuthi ukusilela kwamabhuku ikakhulu ohlobo lwe-braille kuphazamisa izifundo zazo, njalo zicina zicela ke abanye abalozwelo ukuthi bababalele amabhuku ezifundo abazenzayo zama-textbook. UDarlington Nkomazana oqhuba izifundo zomthetho ekolitshini elikhulu le-University yeZimbabwe uthi balodubo njengezifundi ezingaboniyo. Sikhuluma kanje kulolu daba.
Like in a skirt place as we saw this. Main machine to umtshina wethu othiwa yi-imbosa wafa, so isikolo silokhu sizama ukuzama ukuthi siwulungise kodwa ya ama-challenges alokhu esiba maningi. Then amaphepha wona posiyabe sifuna amabhuku kanye okubambe ebrewu ukube sibe sibala ngesandla, amabhuku wona lawo kawakho. Sakade siphila ngama-soft copies, then siyasibala kuma-computers, but amanye amabhuku abe ngekho kuma-soft copies.
UNkosikazi Ratijo Mutshayiri osebenzela iBulawayo Public Library ngomunye wabaphila lobugoga bokungaboni, njalo uthi lolu dubo lokusilelwa kwamabhuku ludubo sibili olukhulu hathi eHarare kuphela.
Lathi sihlangana lalo ludubo lonalelo lokuthi izinto esizifuna ezifunakalayo koBulawayo ezinto i-braille equipment asilayo, even ama-braille paper. Even if umuntu engabuya walk in efuna even a single braille book, it's difficult ukuthi simnike ahambe lalo. Siyabe sisimcela ukuthi hayi balela la ukuthi uhambe lalo akwenzi, like ukuthi khathesi even ukuthi i-new curriculum siyenelise ukuthi sibe lama-braille books ahambelana le new curriculum. Uyahlupha, I think we've got ama-1 or 2, 3, 4.
Umnumzana Masimba Kuthera laye ongaboniyo utshelele umhlangano ukuthi eleZimbabwe limele lilandele umthetho we-Marrakesh Protocol.
Nxa sikhangele imithetho eyaphandle kwelizwe, ulama steps amabili okumele ilizwe lethu lilandele. Owaqala ulento ethiwa yi-ratification, kwazi ukuba le step esesibili ethiwa yi-domestication. Umthetho lo umele ube ngumthetho waseZimbabwe ukuthi usebenze lapha eZimbabwe.
Inhlanganiso ezimeleyo eDorothy Duncan Brady Library yazise ukuba ilakho ukuphathisa kulezi nhlupho nxa ingatholiswa usekelo lwemali, ngoba iseke yadinda amabhuku awe-braille edlula inkulungwane ezintathu, 3,200 ezifundo ezeprimary, yadinda njalo lesekelo sombuso esitsha amagwaliba azinkulungwane ezimbili, 2,000. eleZimbabwe laloba igama lisekela umthetho owe-Marrakesh Treaty ngombimbitho lonyaka, kodwa lokhu ungakabi umthetho olandelwayo ke elizweni. Idolobha leHarare elileziphadla zokugcinelwa amabhuku ezama-library ezilijumi lazise lumhlangano ukuthi lizathatha wonke amanyathelo ukuthi libe namabhuku lemitshina ehambelana labaphila lobugoga kuleli dolobha, ikakhulu abangaboniyo. Ngimele iStudio 7 eHarare, ngingu Mark Peter Ntambe.